umumo wokuya leZimbabwe uthiyene kakhulu uzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi nabantu abazabe bebangelela ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo njengalo abantu bona banabanjalo amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayehlulekise kuhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe inguquko esiba khona kuhamba kusiphambili asento engayenziwa nje into ezathatha isikhathi. Siyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions analazasuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu-PF ezinlutshwana nje.
Baba Nkomo, ndithanda ukuthi ungakukholwa khonoko nawe unje njengomuntu weZimbabwe ubekwazi ukuthi i-IMF thina ayisincedisi ngitsho okhonoko kufatha lama inhlanganiso ngathi amaqamaumhlaba aayo anqulwa ngo-America labanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi wakulabanye abantu ababathakazelayo bachipha ini sibancedisa lapha lalaphana ayisikho khonoko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umama lwana wabuyayo lwana urapotiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokho umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafishi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyo ohlukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi lesaba ukunqotshwa njengezanu-PF ngoba abantu abaningi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezanu-PF.
Eredweni yakho yangkuze u-interview amadoda asisekela kakhulu izanu-PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasisekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okutshengiselayo ukuthi ngabe kunjalo asinabo ngitsho noyedwa izanu-PF abantu abakhonaaiso zitha zezanu-PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe so ngako singabathemba njani bona abantu njengoba kuyabe kuvotelwa kuyona lawo mazwe.